Israel siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe kodwa ke qinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa abantwana bekhanya bekhona abantwana bebehambile besikolo kodwa bekhanya bengelaababalisi bezidlalela ema-classroom kuthi ababalisi abanye abalutsha ngade bekhona abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini benanzelela ababalisi abakho so ke umumo khanya wezikolo izikolo zivuliwe yebo kodwa zivulwe ngebiso kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho labona abalisi kade bekhona bebengafundisi njengoba abantwana bekhona kade bekhanyela nje kubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo kwesinye umuntu kwesiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungelabani so kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo
njengenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU linalithini ngodaba lona lolo
wele kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise and lezo muli uze baziphilise badinga ukubana bathole iholo elithile and becace ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars yimali abayikhayele ukubana bayithole and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba bekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipho okuthile uhulumende ngawuthethe eli thuba lokubana bize inhlanzi zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo sizavulwa so ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungathiwa le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo and ungakhangela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asuke sibasole ngoba ikakhulu umuntu uyathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngingakuthi akuzuka abatholakali abhatala ama-200 pound one way abemakhaya kasikhulumi utitsha sekhaya kathesi vele azenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhatalisa nge-forex utitsha uzihoyela i-bond so eqinisweni laba nxa sesikhanyela siyabona njani uhulumente usofanele akalalela into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe luncedo ngoba sabazali thina lokho esikwenziwayo ukutshontshela imali ngoba siyabhadala amafisi izikolo ziyakhweza amafisi sibhadala amafisi kodwa ekuqineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya so khonoko kuyatshengisa ukuthi silo hlupho olukhulu olungelwaqhubeka luyi nje imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde imfundo yezimbabwe uhlozi lawo liyehla luya phansi uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayimukelwa kwezi kwamanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle ilayina lo uhlonzi olwehlele abapasileyo gcina ungelasho ukuthi upase okweqiniso yini so ke uhulumende ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yenu abuye futhi asilulazise nakwamanye amazwe omakhelwane bethu so ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo layalethe i-offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike ehlala sikhona kathi zangazi iminyaka mingaki amatisha asekhalela umsebenzi asasebenzi asekhalela umsebenzi kambe kuze kube nini ungazibone vele uhlupho luqhuba luceda ama-2-3 lohlupho olufana nayo kutho ukuthi kulo muntu ongaserias khonapho uhulumende kaserias ngoba ngawu-serias ngawuhlupho lusuwalulungisa lungabi lokhu luqhubeka abantwana behlukumezwa bengayesikolo abatela amatela ehlukumezwa esebenze engatholi ukuthi imuli zabo zidubeke.